Lokhu kuchazwe ngabalandeli baleli bandla emhlanganweni omkhulu wokukhankasela ukhetho oluzayo. Umkhokheli bandla lezaphu uMnumzana Simangaliso Nkomo uthi bathwele nzima abakubandla lakhe.
Bakhalaza ngokuhlushwa izandla, ukwethiselwa izandla. Bafuna ukujoyina ibandla labo izandla ibhizi, ikakhulu laba abazithi bangama-overgearing bahamba besethisela abantu ukuthi ingajoyina izaphu yenileyo kumbe ingavotela izaphu yenileyo sizalibona. But abantu bazimisele, abantu badiniwe ngento eyenzakala elizweni lakho.
Zaphu yiwo oyiwo endaweni yetu bathi kona kubhalwa ngamaseli bahamba bethatha izithupha zabantu bekubhalisa ngenkani mina zangibala abanye abantu bayabaleka
amazwi kaDube agcizelwa ngomunye njalo walwela inkululeko uMnumzana Nhlanganiso Ndlovu othi ngeke achiye izaphu
if wena ungwazi weZANU-PF uma kubhaliswa awubhalwa ngenxa yokuthi awuvoteli iZANU-PF. So ngokunjalo nje kuyasihlukumeza okuyindaba kwalokwana bathi fanele singene kuZANU-PF kodwa akasifuni mina angisabi kodwa angiseyi kuya khona mina sengiqina eqembini lethu elikamdala uNkomo.
Umfelokazi uCynthia Khuphe uthi kaholi ukudla ngoba kuthiwa umlandeli weZaphu.
Hayi mina ngagcina ekugcineni ukubuya kwempuphu liyana kwathiwa impuphu ngiyabantu bezanu nje kuphela. So bahamba ngokuningi babo bahola leyo mpuphu bathi nabanye asange sihambe. Onjengami vele bahle bathi ngingatshelwa ngoba ngiyazi ukuthi ngiweZaphu. Phakathi lapho engihlala khona vele yimi ngedolobhu yeZaphu. Ngiphila ngokuzincedisa nje ama-peace job. Uma kungela ama-peace job ngiyabe ngelayo iplani ukuthi ngayenzani.
Unkosazana Janet Mube omunye wathola umhlaba ngesikhathi sokuhlaliswa kutsha kwabantu emapulazini uthi indlala isimthwalise nzima.
Mina ngihlala ku-VJT, ku-Resecurement Tombo Dam. Abantu abasakhela imisebenzi yale shukhona esigabeni. Uma kuthi white nas singekho ebandleni into ezami, thina sikuzama. So kunkana ungani kuyabahlupha ukuthi inhlelo zonke loba yidone ebuyayo, thina sesibekwe eceleni ngayo. Silasisa ngabantu. Lo asisaholi, abantu abaningi vele asiholi. Babhala, 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 bakhipha bonke laba abanye abantu ababazi ukuthi abakho ephathini yabo. Labuhlungunyabenzela kakhulu kwabakhulileyo ngoba abanye ogogoka bagwanisa ukuthi bangazincedi. Sabe sikhalele intumbi labo bangathola okuncane ngabana bezincedisi. Manje njengoba bethiywa phandle khonapho bengala abantu ababasapotayo kuba nzima.
Umsekeli Nyampati Ntambo wezamakhakhasi ye-intanethi njalo engummeli walesi sigaba edalela ephalamende uMnumzana Dilmuzi Phuthi uthi ngamangala uhlaza tshoko okhulunywa ngabasekeli beZaphu.
Angingummeli webulilima West Constituency lapho kutholakala khona abantu abakhonona ngalokhu. Ngithanda ukukubeka kube sovala ukuthi ngamanga kuyona lawo ngoba sibazi abantu bakithi bengabantu abahlezi kuhle bonke ngokuthula. Uhulumende weZimbabwe kunye lebandla leZANU-PF ngokukhokhelwa ngumbono kababa uPresident Emmerson Ndambo Zomnangagwa olokuthi wonke umuntu kaphathwe ngokufana nayo lawa ngokulinganiswa. Wonke umuntu ngendlela engazi khona uyathola umumbu, uyathola wonke ama-inputs aphathelane lokulima, uyathola konke okuphathelane lokufuya. Inhlelo zonke zikahulumende nxa zisiza zilanda uZulu weZimbabwe, zilanda umuntu wonke.
Amapholisa akulindawo athi akula muntu okwamangala ngokuhlukunyezwa ngezombusazwe. Kukanti emhlanganweni lo umkhokheli weZaphu uNkomo utshele abalandeli baleli bandla ukuthi bengavumi ukwethuselwa ngabalandeli beZANU-PF. UNkomo uphinde wathi kumele balungiselele ukhetho olukhulu olukhalele ukwenziwa kuphele kukaNtulikazi kumbe ekuqaleni kukaNcwabakazi. Ngimele Studio 7 eMahlambuzi ePlumtree, igama lami uEzra Chisa Sibanda.